bekungabizwa ozwayo eCountry Park namuhla emavinkilini emasimini lapho abantu abahlala kuleli lokithi abaphume khona ngobuningi besiyabhalisela ukuvota ngapha bejabuliswa ngomculo wabahlabeleli abehlukeneyo abagoqela uWinky D, i-Iyasa, uSikhobokhobo loGuluva 7.
IZimbabwe Electoral Commission iqale isebenzisa umtshina owodwa kodwa ngokwanda kwabantu icine isisebenzisa emihlanu. Isicukuthwane sali khomishini uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi ekutshoneni kwelanga izolo besebebhalise abantu abazinkulungwane ezingamashumi amabili wobulawayo. Elizweni lonke iZEC ithi isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu. UMakhuphe uthi bazaphenduka njalo eCountry Park Primary mhlaka 5 kuthi mhlaka 7 kusiya ku-8 Mhlolanja bazakuba eCountry Park Secondary School.
Siyakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke belokho besiza ngoba eCountry Park sizaba khona futhi after this event.
Obona ngokwethula kwemibiko kwinhlanganiso ye-Habakuk Trust, uNkosazana Blondi Ndebele uthi uhlelo lwanamuhla belujonge ikakhulu abasakhulayo bona abaxwayise ukuthi bengaphatheki kundaba zondlakela.
Abantu abasha bethatha i-responsibility lawo berejisti kuvota kubeyi baba phambili into yenza ama-elections ngoba sekuyisikhathi sokuthi abantu abasha lawo bekhokhele.
Inhlanganiso yeZim Rights koBulawayo layo iphathekile kulo umkhankaso. Asizweni isiphathamandla sayo uMnumzana Themba Chivenya.
Uhlelo lolu sithi sizama kakhulu njengoba libona ama-artist achiyeneyo. So ama-artist la sibona ngani into strategy edonsa ikakhulu ontanga.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZEC ehamba khona ebantwini lugqitshwa kuliviki ngolwesine. Kodwa abayabe bengakayenelisi ukubhalisa ngalelo langa bayenelisa ukuyabhalisa emahofisini eZEC. Ngimela iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.